Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 17 mfufu 2019 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
To more national meetings, events and conferences being hosted here in Blawe. The theme of this year's Exporters Conference, Rethink, Reform and Export.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethula okusemthethweni ugwalo lwezibopho zokuthengiselana lamanye amazwe olwe trade and export policy kobulawayo.
Engingakutsho ukuthi nxa indaba isesemthethwandaba sithi thina ibe indaba esegudini, asingabe sitsho ukuthi kuzahamba so kumbe akusuze kuhambe so. Sizamelela umthethwandaba ukuthi inqume lokho okunqumayo bese sikhuluma-ke sigcwalisa lokhu kuyabe kuqunywe umthethwandaba.
Udaba lokuthi umkhokheli webandla le-MDC oqothwe ngubani obeluthethwa namhlanje edale le-Supreme Court eHarare ludluliselwe phambili. Umnumzana Elijah Cummings onsundu obedume ngokulwela amalungelo abensundu elilunga ledale lama-representatives kubandla lama-Democrats khonapha eMelika kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa wethule okusemthethweni ugwalo lwezibopho zokuthengiselana lamanye amazwe olwe Trade and Export Policy 2019-2023 lamhlanje emhlanganweni wabosomabhizimusi owenzelwe kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Mnangagwa wethule lolu gwalo emhlanganweni wabosomabhizimusi abathengisela phandle kwelizwe owezim Trade Exporters Conference ogijima ngendikimba ethi Rethink, Reform, Export.
To more national meetings, events and conferences.
Kuyangijabulisa ukuba umhlangano lo uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Rethink, Reform, Export, njalo ngokuqala ukuba uqhutshelwe kobulawayo ngesikhathi sizama ukuvuselela ezokuthengisela phandle kwelizwe kanye lombuso wezabelo.
Umongameli uchaze ukuba ngempela imitshina yamandla kagetsi ama-transformer ayanyamalala ezweni ethi sekumele kuphunywe le ndlela zokwenqabela lumonakalo.
Ngempela ama-transformer ayanyamalala elizwe lonke, ngakho kumele sithole indlela yokumisa ukunyamalala kwama-transformer elizwe.
Usomabhizimusi umnumzana Benson Tini ukhalaza ngokuthi abasatholi inzuzo yokusebenza kuhle ngenxa yokuhamba kwamandla kagetsi mahlayana.
Ya, into ekhanya iqakathekile ephume lapha yikuthi khona engiyibona mina into izinto ezintathu. Okokuqala yikuthi khona kufanele sibone ukubana indlela ama-exporters abasebenza ngayo yenza ukuthi khona banelise ukwenza ama-products lama-services athengekayo, a-competitive, azathandwa ngamanye amazwe. And then okwesibili, imithetho ekhona, imithetho eyenziwa nguhulumende ibe yimithetho engantshintshi nsuku zonke. And okwesithathu ukuthi khona sizame ukuthi khona nxa ama-company la e-exporter sizame ukuthi singabavimbeli, singenzi ukuthi kube le mgoqo endleleni, senze ukuthi kube lula ukuthi bathumezele impahla zabo overseas.
Omunye njalo usomabhizimusi umnumzana Bekithemba Nkomo uthi kuqakathekile ukuba ilizwe libe lemithetho ecacayo yokuthengiselana ukuze amabhizimusi asebenze ethola inzuzo.
Ngibe disappointed ngo president ngoba uyengezelela iprogramu yakhona ekhuluma ukuthi kuyenze kwenzakala kodwa angumzwa nginiki solution ukuthi kona sengizahamba nyobuza bese isilwane lesi sidla ama transformers wafaka ngapi akusela manje ifama olaluda silimi kasenze luda imbuzi sansi kuyona tsemadamu sisiba lezivungu nenkomo we can't export ungayezesa akula founda wala ama transformers into manje sayuthi sesiya export ama transformers ezwako bayawalungisa amacha bawa export eMozambique bethenga amagetsi or something sikhuluma la afileyo aya ngapi nxa selungisile
uqondiswe ezimtrade kobulawayo umnumzana Similo Nkala uchasisa kabanzi ngomhlangano wanamhlanje
silapha ngeconference yezimtrade izimtrade annual exporters conference I theme yet for this year is rethink reform and export
amankampani labo somabhizimusi abadlula amakhulu ayisithupha bangene umhlangano walamuhla we-Exporters Conference 2019 njalo ngokwakuqala ukuba uqhutshelwe kobulawayo abathenga impahla abasuka emazweni agoqela iSouth Africa, iZambia, iAngola, iNamibia, iBotswana, iDemocratic Republic of Congo, United Kingdom labanye bebekhona emhlanganweni walamhlanje osomabhizimusi bacele uhulumende ukuba umthelo wamachumi amabili ekhulwini abawuhlawula ngemva kokuthengisa impahla phandle kwelizwe uyabasinda ngakho ke kumele abazwele ayekethise eminye imithetho okuza kwenza labo basebenze bethola inzuzo ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Udaba lokuthi umkhokheli webandla leMDC oqotho ngubani obeluthethwa namhlanje edale leSupreme Court eHarare ludluliselwe phambili kulandela ukuphikisana okwenziwe ngamagqwetha kaChamisa lakankosazana Thokozani Khuphe abesala ukuthi uKhuphe asuswe emthethwani ndaba esithi laye ulokokwenza lo daba lolu. Umthethwani ndaba lo ukhangelelwe ukunquma kusasa ukuthi uKhuphe avunyelwe na ukupha imbono yakhe kuleli dale kumbe hatshi. Lolu daba lwakhwezwa emthethwani ndaba lilunga leMDC umnumzana Elias Mushabira othi uChamisa wayevele ekhethwe kungekho emthethweni ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirai owayekhokhela leli bandla owakhetha njalo lo mnumzana Elias Mzuri. Elinye lamagqwetha kaChamisa umnumzana Thabani Mpofu uthe kuzamele amaphepha asetshenziswa edale leHigh Court elanquma ukuba uKhuphe nguye umkhokheli oqotho webandla leMDC asetshenziswe njalo lesekelo sombuso webandla esiyiso. Ibandla leMDC lilesekelo zombuso webandla ezimbalwa. Sixoxe lonobhala jikelele webandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Khuphe umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yebandla labo ngalolu daba.
Well, mina ngumbono wami ngibone ngani okokathesi ukuthi asingake siqalise ukuthi ubani ukhangeleleni ngoba lidaba olusemthethwandaba. Okuqakathele ukuthi abantu bayagcwalisa yini izinqumo zomthethwandaba kumbe njalo abafuni ukuthi bazigcwalise izinqumo zomthethwandaba. So, okuqakathekileyo khona ukuthi sikukhangele ngendlela enjalo. Kodwa ngokuqakathekileyo njalo ukuthi ke abantu kufanele bazigcwalise izinqumo zomthethwandaba. Ngokunjalo ke nxa singabantu kufanele sazi ukuthi ke kulezinye izinto esingaziphikisa nxa zinqunywe ngumthethwandaba kodwa kunezinye esingake saziphikisa zinqunywe ngumthethwandaba. Ngesizathu esinjalo njengephathi ethi yona imela ilungelo lokuqakatheka kwezomthetho sikhangeleleke ukuthi kona siza kuqakathekisa ke okwezomthetho okuzaphuma emthethwandaba.
Manje singathi umthethwandaba uthi umongameli webandla lenu unkosazana Thokozani Khuphe nguye umkhokheli oqotho kungahamba njani khonapho njengoba siyabona ukubana sekungamabandla amabili ehlukene.
Engingakutsho ukuthi nxa indaba isesemthethwandaba sithi thina sebeyindaba esegudini asingake sitsho ukuthi kuzahamba so kumbe akusuze kuhambe so. Sizamelela umthethwandaba ukuthi unqume lokho okunqumayo bese sikhuluma-ke sigcwalisa lokhu kuyabe kuqunywe umthethwandaba.
Nxa sikhangele udaba lona lolu lokubana ibandla lenu lebizo selatshintshwa libona ungani umthethwandaba ungagcina usenza kube libandla linye na
njengoba ngishilo ukuthi angimake ngikume okungaphuma emthethwandaba ngoba kusemthethwandaba ke kumqoka ukuthi kufanele ukuthi sihloniphe umthethwandaba bese sikhuluma ke isinqumo somthethwandaba sesifunile.
Lo ngumnumzana Bed Nico Bebe unobhala jikelele webandla le MDCT elikhokhelwa uNkosazana Khuphe ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla le-MDC liphe abasekeli bakamongameli abathathu amandla ukukhokhela inhlelo zebandla ezitshiyeneyo ngesikhathi ibandla elibusayo leZANU-PF lalo lilolonga amakomiti alo ezigaba ama-district coordinating committees. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kutshengisa ukuba amabandla lawo mabili aseqalisile ukuzilungiselela phambili kokhetho oluleminyaka phose emine ukuthi lwenziwe ngomnyaka ka-2023. Sixoxe le ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Max Mkandla saqala ngokumbuza ukuthi ibandla le-MDC lingabe selize lasuka na kudaba lokhetho olwedluleyo.
Ibandla leli lakade lithenjwe ngabantu ibandla le-MDC njenge-opposition party elabantu abaningi. But practically lapha ku-ground lapha ka-1 kababonakali, 2 akutshengisi ukuthi khona ukhetho lanxa lokuze lube khona kusasa njengoba bedliwa kuma-primaries khona lapho kuma-by-elections kuma-by-elections nxa kubedliwa ngale ndlela. Sibe sesikhangelele ukuthi khona kambe kungaba nempumelo ezatshintsha yini kwela kusasa. Ukuthi banganqoba sibili bebe yindele majority. It's not all about ukuthi khona bewine ku-presidential. Kumele bewine kuma-parliamentarian seats. Ukwenzela ukuthi phela nqabe sibe yi-majority e-parliament. Benze lokho ukuthiwa khona i-vote of no confidence nje to impeach umngameli. Nqabe ngamfuni. Kodwa-ke akucaci lapha ngoba sizwa kathesi ukuthi sebekhulumisana. Ukuhamba i-delegation yabo yakhulumisana labo akucaci ngenye iunithi ebuyayo ukuthi izinto zime kuhle yini bona bale mzamo bani bazakwenza ukuthi into zibe khona.
Siyabona ukubana ibandla leZANU-PF lona lingani seliqalisile vele umkhankaso ukhetho oluzayo ngeliphi elikhanya lizenze?
Ngibona ingazani igwala ligijima lilungisa induku zale masinyane isikhathi sikhona. So ngibone ngazani lapha izani igijimisa ukuthi khona ibe lo khetho oluhle olungasoze lube lo muntu ozathi kuciliwe laphana. So nxa belungiselela khona kathesi bengena besenza umkhankaso bazitshengiselela ukuthi bamele be-accepte ngabantu ku-ground. Labana bethi bathi babuya beficane labana abantu sebebaspoyile ngepolitika babatshela lokhu lalokho kunzima ukuthi umuntu umguqule khona laphana. Singakhohlwa ukuthi khona nxa singena sibili ukuthi sokuzinsuku zangikhona sibili. Izangena ngakho konke kwendlala kwani okokuzilimo konke kwezinhlanyeni konke lokhuyana kuzangena kube khona abantu bekudinga khona kanti ukuthi khona kubekwe kube into efanayo ebukwa ngabantu. Nxa sokwenziwe khona lokhuyana kuzaba nzima ukuthi abantu belumule eveleni lona liyani abalimunyayo ukuthi bantu baphiwe lokhu ngoba kathesi ipolitika ekhona ngezisu asiyo leyani yokuthi khona ngimbanaive sasalitaba mdala singezisu ukuthi khona umuntu yena utholani khona lapho.
Lo ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umnumzana Elijah Cummings obedume ngokulwela amalungelo oluntu lwabensundu emele isiqinti seBaltimore khonapha kwele Melika edalela ama-representatives ekubandla lama-Democrats kasekho. umdeni wakhe uthi umunye obele minyaka phose engamachumi ayisikhombisa i-68 ubhubhele esibhedlela se-Johns Hopkins Hospital namhlanje emadabuka kusa. UCummins ubekhokhela abahlolisisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump obikwa wacela ilizwe le-Ukraine ukuthi limncedise ekudingeni okubi okwenziwa ngumnumzana Hunter Biden umntaka Joe Biden elizweni lelo esakhokhela inkampani ephehla umlilo kagetsi. UJoe Biden ulakho uncintisana loTrump kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. UCummins waziwa kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu lokulwisana lenkethabechabi. Umkakhe unkosikazi Maya Rockamore Cummings uthi umoyi ubhubhe elokhu elethemba lokuthi ilizwe leMelika kumele libe lohulumende obalulekileyo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Vumani Moyo ingcwethi kwezombusazwe ozimele yedwa.
Into ekhona lapha ukuthi kulabanye abantu abalesi kuthiwa nisisinde. Esintwini zethu umuntu kulesi sinde ngomunye wabo kade lesi sinde ngomsebenzi obewenza usebenzile for isikhathi eside, so hayi ilizwe lilahlekelwe. Kade sivumela nje ukuthi amele lokho akumeleyo, akukhuluma kumele sibele amele abantu.
Yes, siyabona njalo ukuthi kade ngumuntu okade party kwecommittee leyi eyaziwa ngokuthi House Oversight and Reform Committee. Njalo icommittee leyi ibihlolisisa khonokho ke ukuthi umongameli Donald Trump kulento eziningi angazenzi kuhle. So ke ngokubhubha kwakhe ubona njani kuya ngaphi konke lokho?
Ngabona ngezinto esezivele seziphumile khathesi lokhu kade bekuqalisile bona coming. Amboni ukuthi kungabe kusabuyela emuva. Mhlawumbe kuzaba lithuba lokuthi kube lo munye ongahlathatha isikhundla sona esika Cummins ngitsho nje ngokuba nesisinde. Angithi nxa kulo munye ovele khona kwesinye isikhathi kuyakungakhanya abanye, kodwa enxa sokuyisikhathi sokuthi omunye layo uzasukuma laye aqhubeke ngenjongo ebibanjwe ngoCummins.
Siyabona njalo lo mongameli Donald Trump sibili uthe le kade yindoda emadodeni. Kujoni nxa ekhulume njalo.
Njengoba bengisho nje ukuthi indoda yabelesisinde, hayi ngumuntu ukuthi lingaphoxani nje uyakucasisela lapha yena noma ikhona. Whether liyavumelana livumelana, ubona ukuthi hayi umuntu lo kayisiko ukuthi siyalwa, kodwa into le yiyo imele.
Singathi ke ubona ngani banenganganani abantu akade belembono kumbe abantu abalembono efana lekamuyi.
Yazi ukuthi kungani kunzinyanyana ukukhipha, kodwa nje mina lokho engikholwa khona ukuthi kuzaba lo munye ozasuma ozavuma out of all this phakathi kwakho konke khonokho kulo munye nje ozaphutsha nje ukubathutsha sithi hawu kati kutho ukuthi lalo layo kulesi sinde.
Alo-ke ngumnumzana Vumani Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseDallas eTexas khonapha kwele Melika. Kulife Talk namhlanje kuhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngemizamo eyenziwa ngomama ukuphandela imuli phakathi kwesimo somnotho esingamanga kuhle. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngomnyaka ka-2017 uhulumende wele Zambia wabika ngokusungula uhlelo lokwabela amantombazana impahla yokusebenzisa besesikhathini i-sanitary wear kungelambadalo ezikolweni zemaphandleni labaphuma emulini eziswelayo. Ivandla le-MDC lithi ukukhuphuka kwentengo yesinkwa isuka kumadola esitshiyagalolunye isiya kumadola alitshumi lanhlanu ngumzekeliso osobala ukhomba ukwehluleka kwebandla le-ZANU-PF ukubusa ngemfanelo. abapheka isinkwa bakhuphule intengo yaso izolo besithi kuyabadulela ukuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe. Ukukhwela kwentengo yempahla sokuyinhlala yenza umchilo wezidwaba njalo sokulethele uZulu ubunzima obukhulu. Okwenza umumo ube mubi kakhulu yindlala ekhona eyabangelwa ikungani kahle kweZulu. Abe MDC bathi umongameli Emmerson Mnangagwa sehlulekile ngakho kumele avume ukukhulumisana lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa ibandla lezanu PF lona lithi ubunzima obukhona bubangelwa yiMDC ngokucela amazwe afana lelemelika ukuthi ethese leZimbabwe izitheso zenotho. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leMDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumeli weBinga North edwale lePhalamende onguye osungula lingxoxo.
Ubunzima esibonayo Nkomo ngokuthengisa ukuthi ngabe kuthwale esikhuluma ngaso isikhephe, ngabe sithi isikhephe lesi sihamba sodwa asinamthayili, ngabe kuthiwa isilamathina aluba sithi iku-autopilot iyasihambela nje yodwa, kayilamnikazi kayilama ithinta ukuthi iqonde ngaphi isilamathina. Ikhonomi leyi lapho esikhona khona ngabe kuthiwa khona yimbodlela egcwele ulaka ngabe sihle sizadabuka. Isikhale kakhulu leyi ngungu ngoba kakusela cele lapho ngatsho khona ukuthi lapha kungabe kungcono laphana kungabe kungcono. Namhlanje nje ngikhuluma kanje bengifonelwa izibhedlela eziningi ezisebhinga akula even philisi even umhlobo bani wephilisi zisebenza khona kazisasebenzi kuhle. Ezitolo kakusangeneki, amanzi abantu kabala, ukudla abantu kabala. Ungawukhangela lo mpikitsha uthi ungani uyakufanisa lo mpikitsha esawubona kubosomaliya ngezikhathi zamafemine leziyana kathesi akusamanga kuhle awukhethi ukuthi kusedolobheni kumbe kusemakhaya.
Babu Gawule, umtukuthi watsho wathi vuma wasakara. Kukhanya kuyalehlulo kuyinto lokho, kungani lingavumi?
Kungaba ngendlela elibona ngayo livumele ukuthi omunye lomunye lendlela yakho kubona ebona njalo omunye lendlela yakho ufisa ukuthi into zihambe ngayo indlela izinto zihambe ngendlela abona ngayo. Kodwa kuqakathekile ukuthi akusilo mfihlo le ukuthi eZimbabwe lapha umumo wezinto kawumanga kuhle abantu baphakathi kobunzima sibili. Imali ayisathengi ikakhulu imali yethu leyi bond silinyaziwe yilabo abaphethe izimali abanye bakhona bangaphandle abaphikisana nehlelo zikahulumeni. Bayakholisa kabanye laba abanye abathi bona bebona umumo lo usibanje bengafuni ukuthi bahlanganyele labanye ukuthi kusetshenzwe ndawonye. Bebele kube khwezela ukuthi laba abantu bangaphandle abayibo bahlomisela izinto amathiwa la ahlomisela izinto bebele kube shoma kuphela izikhulu bekhwezela umlilo wabo usiyaphambili ekithi thina ngesikhiwa yisabotage kusekubhekeni ukuthi abantu abakhweza amaprize abantu abafuna ukuthi abantu bahlupheke bese becapitalize bese sokubaphathisa khonoko. Abanye abantu abanjengabonabo ikakhulu abantu ama-opposition parties la njengalashi lawo ngabantu labantu abangalazelo labantu abakhangelela ukuthi abantu bangasake behlupheke ukuze kusincedise ukuthi singene embusweni. Bayakholisa ke bethi hayi akulakuthi hey into ziyakhwela hayi isinto asibonakali kodwa bekhangele ukuthi umumo lo wenziwa ngabomu kodwa isikhathi sakhona siyezi lapho ama-supporters akhona uhulumende uselungisile inhlelo zokuthi edile labantu bonke abantu abasupporte inhlelo zakhe bafuna ukuthi bona abantu bahlupheke ukuze bengene embusweni.
Baba Sibanda uyamuzwa uGawule uthi lizayikhotha imbenge yomile ngoba lingabanye balabo abathela inhlabathi kumizamo yonke enziwa nguhulumende ukuvuselela umnotho.
Uyakwazi Nkomo, okwakuqala ngiyayangeka mina ukuthi khona ngiziphi ngingumuntu wemathebelezi North lapho kusuka khona ubaba uGawule ubandlalela inkulumo yakhe ngoba okwakuqala uGawule uyatshengisa ukuthi akana bhizimusi ayiyenzayo ngaphandle kokuhlabela ehlabelela izanu PF. Akanandaba nabantu njalo ambona ukuthi uGawule yena ngokucabanga kwakhe one day abantu betsholotsho bangamkhetha ngendlela indlela abona ngayo izinto. Okwakuqala akula into esiyiproducayo phakathina kwaleli lizwe. Okwesibili kusobala ukuthi khona imali yethu iyalahlekelwa yivalue every day. Okokuthi khona lokho kade ukuthenga izolo ngedola namhla uyavuka ukuthenga nge-$10 bese kusuka khona wena thengisa
ngedola naliyana eyayizolo azake ngikuzwe lokho mina kuteni mkhonomi ophilayo into yakhona esuka angani iyangikhahlameza ngogawule ukuthi uyakhohlwa ugawule ukuthi yena usebandleni elibusayo yibo abaphethe intambo zombuso wonke so bayehluleka ukuthi khona umbuso lo bewusebenzise kuhle ngenxa yokuthi okwakuqala bayathanda ukuphupha kakhulu bathatha kakhulu ukwedlula amalawulo okugcina sokusenza ukuthi khona kube nzima ukuthi khona umkhonomi uphefumule angingeke ngawayatho imzekeliso miningi kakhulu eyokuthi khona imali zithathwa njani kuleli lizwe kodwa kungelalutho olwenzakalayo kanti kungaba njani ukuthi ogawule labanye bakhe bechiyane lo mkhuba wokucupha esikhwameni sikahulumende sonke siphile ngendlela efuna ukuthi siphile ngayo okubi kuyini ukuthi ogawule lo mnankagwa bethi bona hayi chamisa ndoda asibonisane nxa besithi bona uchamisa nguyodiki ichebe-chebe ngaphakathina komkhonomi akavume nje ukuthi hayi asibonisane ndoda sihlale phansi sikhulumisane bese siya phambili ngoba thina into esiyidingayo sifuna umuntu weZimbabwe ethole ukudla sifuna umuntu weZimbabwe ethole umsebenzi sifuna umuntu weZimbabwe enathe amanzi ahlanzekileyo ehambe esibhedlela ethole kula madokotela lamanesi aholayo njalo lemithi kanye lakho konke okufunakalayo yikho esikudingayo kuphela
Baba Gawule litsho nalikhala ngezijeziso kodwa lihlezi lithenga inkulungwane lenkulungwane zezimota phandle kwelizwe kungani zingalenqabeli lezi zijeziso
uyazi ngiyamangala ukuthi honorable Zanda ilunga ledala lephalamende lingakwazi ukuthi ilizwe leli lingaphansi kwama-sanctions ngokunjalo ilizwe noma lingaphansi kwama-sanctions kodwa limele liphile lizinga indlela zokuphila awumele ngase silale phezu kwesisu sibhazalale ikusadaka isisapota amanye amazwe kazi i-Africa esisapota ukuthi hayi ama-sanctions asuswe ngawo umuntu onjengomongolufu umongolufu esithi yena ama-sanctions asuswe isadaka imisapota esitho njalo engupresident we-Tanzania wena ongumuntu wezimbabwe ongakuboniyo kulokuthi ama-sanctions asuswe ufuna ukukholisa ukuthi amafanishi zabe khona ubusuthola lokho okufunayo ukuthi abantu bahluphekile
lo ke ngumnumzana believe Gawule ilunga lebandla lezanu PF bekhuluma endawonye lomeli webhinga North edalela eParliamente umnumzana Prince Dube Kosibanda oMDC kwelinye udaba abeZimbabwe abachayela imota ezinkulu kwele South Africa bathi sekuqalile njalo ukuhlaselwa kwabo ngabachayeli bakwele South Africa abathi babathathela imisebenzi. Okuningi sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg.
Abachayeli beZimbabwe laba bathi sebedlela evalweni kulandela kushukuluzwa kwabanye babo nokuchaywa kwabuhlungu komchayeli umnumzana Tendai Chamnorwa. Uchamnorwa uze walaliswa esibhedlela ngemva kokutshaywa kwabuhlungu abacatshangelwa ukuthi ngabachayeli bakwele South Africa abangamalungu enhlanganiso ye-All Truck Drivers Foundation, ATDF. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Truckers Association umnumzana Wellington Manyonda uthi bathokozela nje ukuthi bamchaye bamchiya ephila.
Akakwazi nesikhuluma nero shule meshithi boje ATDF.
Ulinyazwe ngabachayeli abangamalunga enhlanganiso ye-ATDF. Abebemvimba amaroli athwala amalahle eMpumalanga kutho bamchayele khona ukuthi uyisizalwane seZimbabwe
nokunomkhwaza zakayitisa kulayi
abanye abachayeli beZimbabwe endaweni ezijiyeneyo eMpumalanga kubikwa bethathelwe amakhiye amaroli abo abanye babanjwa ngamandla ukuchitha umthwalo wabo endleleni omunye wabachayeli bakwele South Africa labo siveze kuphela ngokuthi ngunyathi ukuthi abafunayo ukuthi abachayeli bokuza laba baphume baphele kwele South Africa
samsebenzi lekhotha sebenza next we'll never like South Africa ukuthi sohlala phansi kasebenzi thina sebenza lama foreigner kumnyama kubomvu dako profile aphumile asinamsebenzi fana ukwazi lokho nje clear
ukuhlaselwa kwabachayeli bakwamanye amazwe kwele South Africa kumemetheke kakhulu eDurban ekuqaleni kwalonyaka kutshiswa amaroli nokutshaywa kwabachayeli laba kanti abanye sebelahlekelwe zimpilo zabo insolo
Siyabonga Benedict Nhlapho isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wethule okusemthethweni ugwalo lwezibopho zokuthengiselana lamanye amazwe kobulawayo. Udaba lokuthi umkhokheli webandla le-MDC oqotho ngubani obeluthethwa namhlanje edalele Supreme Court eHarare ludluliselwe phambili kusasa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngilichiya ku Studio 7 Live Talk kodwa ke lingasibamba ekuseni ngo 6:30 lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.